Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuMbimbitho 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Choyo ndoda lo uzwakala indaba yokuba loyal le uyayizwisisa kakhulu, so kutsho ukuthi vele kwathunuka isilonda, kutsho ukuthi athi pholi engxevele ukuthi ekhumbula ngaye azwe thunukala, so kasafuna ukube lokhu ethunukala.
Umongameli Donald Trump waseMelika uxotsha umsebenzi umnumzana Rex Tillerson, unobhala obebona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba.
Ontanga babhotela ontanga. Le generation yabontanga ngoku. I believe ukuthi ontanga is high time ukuthi bezibonakalise ukuthi labo bayenelisa ukuba lisabakhokheli. Njalo bayenelisa uku-address ama-issues ahluphayo abanye ontanga lelishi. Ngoba ontanga banamhlanje sebefundile, sebesazi i-economy, sebesazi ukuthi bangaphatha njani inhlelo zelishi.
Kambe abasakhulayo kuyini abaza kuqakathekisa kukhetho oluzayo? Abesifazana bezimbabwe kwele South Africa sebekhuthaze oso wabo ukuthi basekele abesifazana abancintisa ezikhundleni ezijiyeneyo kukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Donald Trump weMelika usexotshe umsebenzi umnumzana Rex Tillerson, obe ngumphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba. Umnumzana Trump othi imicabango yakhe lekaTillerson ibingahambelani. Umnumzana Mike Pompeo, umqondisi ohlangothi lwamapholisa eNCITA lweCentral Intelligence Agency, nguye osezathatha lesi sikhundla. Uchina Haspel, umsekeli kaPompeo, sezathatha isikhundla sakhe. UTrump wethule ukususwa kukamnumzana Tillerson esikhundleni esebenzisa inkundla yokukhulumisana ebulenjini eTwitter. Kasenelisanga ukukhuluma loTillerson ngodaba lolu, nanku okwethulwe ngumnumzana Trump esanda ukuxotsha uTillerson umsebenzi.
As far as Rex Tillerson is concerned, I very much appreciate his commitment and his service, and I wish him well. He's a good man. Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at...
Ngiyabonga kakhulu okwenziwe nguTillerson. Ngimfisela inhlanhla empilweni. Indoda ehloniphekayo. Bese sikhulume ngodaba lolu okwesikhathi eside loRex. Sasihambelana kokunye, kodwa sisehlukana kakhulu kokuningi okuhambelana lomsebenzi. Ungakhangela izivumelwano zeMelika lelizwe le-Iran, uyabona ukuthi siyayangisa kakhulu. Ngangifuna ukuthi sihle sitshiyane laso isivumelwano lesi, kodwa yena wayenomunye umbono ngalolu daba. Ngakho-ke besingacabangi okufanayo. Lo Mike Pompeo ngibona engani sizimbila zantabanye. Ngibona engani sizaqhuba kahle umsebenzi. URex indoda elongileyo. Ngiyamthanda kakhulu lokutshengisa kwakhe ukuthi wayelendlabuzane lomsebenzi. Sizaqhubeka sikhulumisana loRex.
UTillerson ocine engasaphethanga kahle uhambo lwakhe emazweni awezwekazi le-Afrika uthe katshelwanga lutho ngokuxotshwa kwakhe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo ingcwethi kwezombusazwe.
Kukhanya ngani abantu bebeyikhangelela ukuthi izakwenzakala. Yazi ukuthi vele abantu nxa bengakhulumisani kuhle, bengasebenzisani kuhle kuze kuchithekele kithi sonke, kungagcina njani njani. Lezi zinto uTillerson obengazo ukuthi asixoxeni silungiseni sithini, kutsho ukuthi upresident kazithakazeleli.
Besibona lapho ukuthi uyabalisa umnumzana uTrump uto kunye i-Iran deal kuzobuya kunye okuthize, kodwa ukuthi bebengeke bakulungisa khonokho ngoba siyakwazi uTillerson ukuthiwa kwathi uTrump lihlongandlebe.
yikho ukuthoyo anti ndoda lo uzakala indaba yokuba loyal le uyayizwisisa kakhulu so kuthi vele kwathunuka isilonda kuthi asipholi engxevela uthi khumbula ngaye azwethunukala so kasafuna kube lokho ethunukala
siyabona ukuthi iwhite house ungazani umoya utshaya unywa kumangalisayo so ke kwenziwa kuyini ukuthi kukhanya ngazani akula kuhlaliseka khona ngale white house
anti umuntu nxa engumkhokheli izinto zonke ezilandelayo zilandela umkhokheli kuthi ukuthi nxa umkhokheli yena vele izinto zakhe zingani kazihlangananga kuhle kumbe zihlangene kuzakhanya over isikhathi ukuthi hayi kuthi ukuthi umkhokheli lo unje ngoba kuthi ukuthi ngesikhiwa singathi it's revealing ukuthi umkhokheli unja
pho abanye abasoze besuke begijima khona ngale ewhite house labo sebesithi akuhlaleki
kufanele ukuthi vele bonke angazi ukuthi abahleziyo bana bahlezi njani ngenxa yabahlezi bese ku-edge yesitulo ngoba bayakwazi ukuthi anytime bangezokuthiwa umsebenzi suphelile njengoba kukhanya ngani upresident ezinye izinto kavikela umuntu yena directly abantu babona ngama-tweet kumbe bazo nge-news ukuthi umsebenzi yabo isiphelile so I'm sure ukuthi abantu abaningi abase-White House izinto ze-media bayazwisisa kakhulu ngoba bangezwa i-information kuqala ku-media bengakayizwa kubasa
so kodwa vele kuwenziwa njani koloko ngoba laye ungazani ukuzwe ku-Twitter phela ngokutsho kwakhe uDickerson
ukhanya ingani ku-real life empilweni hayi kayithandi into yokufaya abantu ebakhangela
Lo umnumzana Vukani Moyo ingcwethi wezombusazwe obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Dallas Texas kwelemelika. Kunengi okukhangelwa ngabantu ngesikhathi sokhetho okwenza bakhethe ukuthi bazavotela bani kumbe ibandla liphi. Indikimba ezivame ukuqakathekiswa nguZulu sigoqela udaba lwemsebenzi lesimo somnotho. Abasakhulayo bona kuyini abaza kuqakathekisa kukhetho oluzayo. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze olwela amalungelo abontanga njalo ozancintisa kulolu khetho umnumzana Senzo Nyoni.
Njengosakhulayo ngizisho mina ngedwa nami ngomunye ovotelwayo so engikukhuthazayo ngokutsho ukuthi kumele sikhangelele kakhulu ukuvotela ontanga kungabe ungontanga abangamakhansela abangama MP kumbe abangama president I believe mina ukuthi untanga onjengami uzazwisisa isikhalazo lemibono engabe ngiyethula kuye ngoba naye esazi njalo eke wafila izinhlungu leziyana ezisekuqaliseni zokuphila nzima elishweni ontanga zabavotela ontanga leyi generation yabontanga nkomo ngibuthi ontanga it's high time ukuthi bezibonakalisa ukuthi labo bayenelisa ukuba lizabakhokhela njalo bayenelisa uku-address ama-issues ahluphayo abanyontanga lelisho ngoba ontanga banamhlanje sebefundile sebesazi i-economics sebesazi ukuthi bangaphatha njani inhlelo zelisho
uzancintisa ufuna ukuba yini njalo ngaphi
ngizabe ngincintisa esigabeni se-constitution sisemagwekwe kubulawayo
ufuna ukuba yini khonapho
hayi ngimelele ilunga lephalamende baba nkulu kungani ngimelele ilunga lephalamende ngithengisa khokhelela inhlanganiso okuthiwa yibuya ibulawa unemployed youth agenda kunenge ngakwenza emagwegwe njalo kunenge ngakunanzelelayo emagwegwe lasekuzweni yikho kwangenza ukuthi ngibone ukuthi kakhulu ontanga abasemagwegwe bancindezele kakhulu wayesithi bancindezele kunamathuba eminyanyane emisebenzi ephumele esigabeni ontanga labana kabafinyeleliswa ibuya njenge-organization yabontanga yakwanisa ukuncedisa kakhulu amawithi ngo-2015 about 273 youth abangena emsebenzini ama-ordinary jobs abanye benza ama-temporary jobs abanye bakuma-permanent lanamhlanje sisebenza gadalala sincengisa ukuthi ama-youth ayenelisa ukuthola umzelela so ngendlela esasebenza ngayo njengomkhokheli waleyo organization ngikubone kufanele ukuthi ngibuyele futhi kuwona lanama-youth ngiyekhulumisana nawo ukuthi hhayi bontanga asibisenini singapheleli esigabeni sethu kasibisenini sizesethi ephalamente ngoba ephalamente yikho lapho kule ndaba khona esikhuluma ngokuthi ama-employment policy yikho lapho kumele size siyefinyelela khona yikho ngisithi mina ngombono wami nangokufisa kwami ngabe ama-council aba ngontanga
lo ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo njalo ezancintisa kukhetho oluzayo sixoxelaye ekobulawayo
okay Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Ngesikhathi ukhetho lusondela eZimbabwe, abesifazana beZimbabwe kwele South Africa sebekhuthaze osowabo ukuthi basekele abesifazana abancintisa ezikhundleni ezithiyeneyo kulolu khetho ukuze indingeko zabo zibe labazimelayo engatsheni ezithiyeneyo zikahulumende kanye lasephalamende. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe abakhulumela Studio 7 kwele South Africa bathi abathandabuza ukuthi ukungena kwabomama ezikhundleni uzancindiswana kuzo emakhansilini kuhulumente wezabelo kunkokheli zelizwe kanye lasephalamende kungaletha inguquko osekule minyaka engamashumi amathathu lesikhombisa isehluleka ukufika. Bathi kwamanje balutshwana omama abasezikhundleni kwezombusazwe okwenza kube nzima ukuthi inhlupho zabo ziphele njengoba abakulezo sikhundla bengazizwisisi ngoba bengayisibo abantu besifazane. Abesifazane laba bathi inhlupheko ezifana nokuhlukunyezwa ezindlini, ukuthathelwa impahla nxa umkabo sebefile, ukubanjwa iganyavu lezinye zingaphela kuphela nxa umama bemelwe ngobuningi kusukela emakhansilini kuze kuyefika esikhundleni sikamongameli welizwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Thiyez Nkomo owaziwa kakhulu kwezokulaya olutsha ngokungalahlekelwa isintu salo uthi okubakhathazayo njengabo mama ikuthi nxa ukhangela ezikhundleni eziphezulu emabandleni ezombusazwe ungagcina ucabanga ukuthi umama vele kabavunyelwa ukungena kuzo.
EZimbabwe siyabanida omama. Okokuqala nje izani ayinawo omama abaku leadership. Ama opposition parties abanabo omama ku leadership. Noma lawa ama party wakithi ke okuthiwa yimthwakazi awanayo i leadership abangomama abekho. Yonke into akho nabo baba obaba first obaba first.
Omunye wesifazane unkosazana Sibongkosini Ndlovu uthi kuyapica ukuthi kungani emabandleni ezombusazwe amakhulu eZimbabwe kungakhulunywa ngomkhokheli ongumama kodwa kuze kukhulunywe ngomama nxa sekufuneka umsekeli. Uthi elizweni elinjengeZimbabwe lapho ngesikhathi sokhetho kuvame ukuqhamuka udlakela kudingeka inkokheli zesifazane ngoba senelisa ukutshengisa ngcono uzwelo ukuthula lesihelo nxa izinto zingasahambi kahle.
Umama ulobu cabanga ngomqondo ocolekileyo. Obaba balokuthatha ipolitics yakho nabeyifaka enhlizweni ukubona ukuthi isikhathi esiningi masebehlangene banokulwa kuze kuliwe nangezandla ingoba ubaba kafuna ukuqondisa. Kodwa uma singathola upresident ongumama eZimbabwe ngibona ingathi yikho lapha esingakhuphuka khona lathi sizokwazi ukuthi sibuyele ekhaya amathuba aziveze.
Unkosazana esasibanda inakhuthaza omama ukuthi nxa befuna ukukhokhela kwezombusazwe basebenzise ukhetho luzayo ukukhankasela ukunqoba kwabesifazane emabandleni athiyeneyo. Uthi akusiza ukuthi njengabesifazane bephiwe ithuba ekhethweni oluzayo baphinde bakhetha besilisa bese kusasa bekhala ngokuthi akukho obanakayo.
Siyasilela kakhulu kuhlela ungamadoda yonke into abesimame sisiloli kakhulu ezintweni zonke besifisa lathi kube kuthiwa kuyenzakala lathi lathi sithathe something singene ephalamende lathi sithathe njengabantu besifazana sifake imbono engasiza elizweni.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse kayikazi khokhelwe ngumongameli wesifazana. Ibandla lezanu PF lalikhethe unkosazana Joyce Mujuru njengomsekeli kamongameli kodwa kuthe ukuxotsheni kwakhe kwafakwa abasekeli besilisa. Ebandleni le-MDCT lakho kuyafana. Unkosazana Thokozani Khuphe laye usebenze kuphela njengomsekeli kuthe ngesikhathi sekufanele aphathe okwesikhatshana kwaba nenxabangxoza wagcina sokukhokhela owesilisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Amalunga ebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Wichman Ncube eGwanda asephume kulelo bandla bayangena ibandla lezapho besola inkokheli yabo ngokunyamalala ngemva kokhetho ukungabi lenhlelo ezicacileyo zokuthuthukisa lelo bandla kanye lokulwa okukumanyano we-MDC Alliance. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amalunga eMDC angene umhlangano wezaphu eGaranyemba eGwanda bamaphambi komphakathi bebika ukuba abajabuli ngobukhokheli bukaMnumzana Welshman Ncube njalo lokho kwedlula ukhetho luka 2013 gabamazi bamqine ekhankasa isigaba sabo asilantuthuko abalamanzi lemigwaqo ehambekayo kayikho umnumzana Kenani Ncube utshele umphakathi ukuthi sekungcono ukubuyela kuzaphu ngoba amabandla ababekhangelele ukuba azabakhupha ebunzimeni asesilwa
yibone ungasahanduma abantu bengathi bathina basazisa emaphathini zonke ngazicabangela mina ukuthi vele lapho ngangikhona ukuze ngizihambele khonaphana
Unkosazana Sethukile Moyo uchaze ukuba bayahlukuluzwa libandla lezanu kodwa sebebone kungcono ukuza kuzaphu
Tina sibhekane lokuhlukuluzwa ngokuthi kwesinye isikhathi sabe sisesaba ukuthi siyenze ezinye izinto ngoba abantu bephathi yezanu bebesihlukuluza ungabonakala kwenye iphathi sokumele uthwaliswe nzima khona manje namhlanje sithe sisiza khona la abanye bebayisabile ukubuya besithi khona la sesaba lizahamba khona ngale libuye abantu sebelikhangela kubi sebe sesibayisabile ukubuya ngenxa khona ukuthi besaba ukuthi bazwe lapho sebekhangelwa kubi
umnumzana Wilson Mabhena uthi usebuyele nje kuzaphu ngoba esebona kungcono enze njalo emizameni yokudinga impilo
kuzima mama siyaswela ukuthi sizakwethulwa ngubani lo nxa ngayizaphi sibuyile kayibuye ngoqolo isethulela umthwalo esiphakathi kwawo lohlupho lonke lolo siphakathi kwawo sithanda ukubuyela emasikweni akithi sithanda ukwenza konke akula sifuna lathi sibe ngabantwana bezimbabwe kathi singawukhangela ungakhangela sikhanya singanasibo ntwana balapha ezimbabwe yonke into ngaba yini ungaze uyefika egwanda khonapha edrobheni legwanda imisika ke ethengisa amatamatisi awami mina owalapha egwanda axutshwa kodwa ovelale nguye oze kwenza wonke lokho nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulekethabeshabe kodwa bona beyiba balekethabeshabe
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleleni South umnumzana Matthew Sibanda uchaze ukuba esigabeni sakhe sebelandwe ngabantu abaningi abasuka kumabandla aphikisayo lelibusayo besola ubudlwangudlwangu lokungabi lentuthuko.
Sesithole ama members amaningi asuka kwamanye amaphathi, amanye asuka kuzano, amanye asuka kuMDC. So abantu abaningi sebezibonile ukuthi lana amaphathi ngendlela asebenza ngayo asebenza ukuema izikhundla mbo ukufuna izikhundla into abayikhangele abakhangelelanga ukuhlupheka kwabantu babona ukuthi lana amaphatha hleze silwa bechayana bebandlululana ngemhlobo bebanga izikhundla yethi thina kuzapho njengeparty evele irevolutionary party yalwela ilizwe ikhulula leli lizwe akwaliwa ilizwe kuhlangene imhlobo yonke kungabandlululana ukuthi lo ngumhlobo thilo osuka ngakho
ibandla lezaphu belilomhlangano eGaranyemba eGwanda behamba bekhankasela ukuba bavotelwe iZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka njalo abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo olweBVR ukungena lokuphuma kwamalunga amabandla kuvamile ezweni uma kuthe kwaba lokungaphathani kuhle kumabandla ezombuso ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sifuna ukuzwa kini ukuthi kuyini eliza kuqhakathekisa kakhulu okuza kwenza likhethe umuntu kumbe ibandla lokuvotela kukhetho oluzayo nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu thumelani I WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungamile Nkomo
esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Umongameli Donald Trump usexotshe umsebenzi unobhala obona ubudlelwano beMelika lamanye amazwe. Udaba esilethulele lona uhlelo luqalisa. Ele Iran lazise ukuba livimbe ukuhlaselwa kwalo ngabalwa becatsha bevela kwele ePakistan. Eleli hlezi lisethesa ele Pakistan umlando wokugcina lokusekela abalwa becatsha labo abohlangothi lwesiMuslim lwesisani abalwisana labakholwa isiMuslim abesishayithe ababusayo kwele Iran. Abalimi begwayi sebekhuthaze ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe ukuthi libe lemali eneleyo lapho kuvulwa imisika yegwayi ngeviki ezayo ukwenzela ukuthi umsebenzi wabo uqhubeke kuhle. Umlimi wegwayi unkosazana Nomhle Mliswa usichasisela ngokuqhakatheka kokuxhaswa kwabalimi ngemali.
Itobacco yafuna ukuthi uyenze okunengi, umele ubhadale abasebenzi, umele ubone ukuthi ama-inputs akhona. Uzakwanisa yini ukuthenga amanye ama-implements? When you are farming, yafuna ukubona ukuthi nawe are you getting something at the end of it. Ngiyabona ukuthi RBZ sometimes bachiya abalimi kodwa hayi siyacela ukuthi basibone lathi abalimi babone ukuthi itobacco ilo msebenzi omnengi. It involves a lot of work.
La ngamazwi agcizelelwe ingcwethi kwezokulima umnumzana Amandla Nkomo.
Igwayi libaluleke kakhulu, qakatheke kakhulu ngoba kuzilimo zonke akulanto elethi imali yangaphesheya yedlula igwayi. Ngakho-ke uhulumende kufanele azame ngamandla wonke ukuthi abalimi begwayi sibaphathe njengeqanda ngoba yibo abayenza ukuthi senelise ukuthola into esifana labo fuel labo electricity esizithenga kwamanye amazwe. Ngakho-ke ngibona ukuthi bazazama ngamandla wonke ukuthi imali ibe khona ngoba nxa bengasenzanga njalo umzekelo omuhle luchinda ukuthi kwebale kwaba nesikhathi lapho abantu abangade bengasalimi uchinda khona i-cotton ngoba indlela ibimakethwa ngayo, indlela abantu ababebhadalwa ngayo ibingasahambi. So-ke ngiyathemba ukuthi uhulumende uza make sure ukuthi yonke into ikhona.
Unkosazana Mliswa uthi uthemba uhulumende kamongameli Mnangagwa uzaletha inguquko ukwenzela ukuthi igwayi lilethele ilizwe inzuzo njengeminyakeni edluleyo.
Kumbe this year sizabona okunye ne-new dispensation day, you know, kumbe kuzayenza ngcono, imali izayengezelwa, naye kuzatshintsha okuningi, kuzaletha imali elizweni.
Umnumzana Nkomo uyagcizelela.
Even ngemva kwe-land reform, amanani esiwatholayo and esiwathengisayo abuyele lapha ayevele khona. Ngakho-ke igwayi kuloke kuyinsika ye-agriculture yethu eZimbabwe. Kodwa akufanelanga sikhohlwe ukuthi umhlaba wonke jikelele kulalokho esithi anti-smoking lobby, abantu abazama ukumisa ukuthi abantu bangabhemi. Ngakho-ke igwayi lizafika isikhathi lapho elingasasetshenziswa kakhulu. Okwakathesi nje sisile nge-China ngoba i-China ilokhu edambantu abalibhemayo igwayi ngokuningi babo. So i-demand yegwayi iseseningi ngendaba ye-China.
Uhulumende usanda ukuthi ibhanga le-RBZ liza kupha abalimi imali efika izigidi eziyisikhombisa zamadola. I-$70 million isuka kuzigidi ezingamachumi phose amathathu zamadola i-$28 million ngomnyaka odluleyo. Ukuphatheka kukaZulu enhlelweni zentuthuko kuqakathekile kakhulu ukuze kuthuthukiswe idolobho lakoBulawayo. Lokho kuvele emhlanganweni wokucubungula isikhwama sedolobho leli owenziwe ngumanisipala lenhlanganiso yeZimbabwe Women's Resource Center Network. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umasipala wakoBulawayo kanye labomama abayizakhamizi bebehlangene behlaziya ukusetshenziswa kwemali yesikhwama sakoBulawayo ibhajethi yalumnyaka ka-2018. Unkosikazi Martha Banda oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ibhajethi le ayicaci kuhle ukuthi imali eyayibekwe ngumasipala yiyo esetshenziswa ekulungiseni egodini lapho kumele kuqale ukwakhiwa khona. Esinye isakhamuzi unkosikazi Sithembiso Mlambo sikhalaze ngokuthi umasipala wakoBulawayo uyala bathatha imali engaphansi kwengxenye yemali yesikwelede nxa umuntu esevalelwe amanzi. Bethi lokhu kumele kuqondiswe ngoba kungasemfihlo ukuba umumo wezomnotho elizweni ungamanga kuhle, kunzima emuntwini wonke. Obekhuluma emele umasipala wakobulawayo unkosikazi Thandekile Nkomo uthi njengokhansili bazaqondisa ukuthi umasipala amukele laloba imalini evela ebantwini. Unkosikazi Nkomo uphendule udaba lwemali esetshenziswa ngukhansili ekwakhiweni kwendawo yamavinkili lesilindo samabhasi lemichova eyegodini, ethi imali yakhona ithathwa emalini ebekelwe ukulungisa imigwaqo. Umasipala wakobulawayo ulenhlelo zentuthuko ezimbalwa okumele ziqhutshwe lonyaka ezigoqelwa ukulungiswa kwemigwaqo kanye lokwakhiwa kwendawo yamavinkili eyegodini mall. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kwelizwe umnumzana Obert Mpofu uthi sebeqalisile ukukhulumisana lele Botswana phezu kodaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe. Eminyakeni emibili edluleyo eLebotswana lithule umthetho wokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe lisithi zidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo wamasondo foot and mouth. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwenkulumo phezu kodaba lokubulawa kwenkomo zeZimbabwe ezingena eBotswana kulandela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ethekelele eHabron ngenyanga edluleyo. Umpofu uthi bahlafuna lolu daba kodwa abaqedanga inkulumo ngesikhathi Mnangagwa evakatshele eBotswana okwensuku ezimbili. ELeBotswana lasungula uhlelo lokubulala inkomo zeZimbabwe umnyaka 2016 lisithi lizama ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo i-foot and mouth. IBotswana ithengisa inyama yenkomo emkambo we-European Union i-EU, ngakho uqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo kudala ukuthi bengenelisi ukuthengisa. Kodwa inyathela lokubulala inkomo lachiya abalimi abafana lomnumzana Donald Khumalo okunhlanganiso ye-Commercial Farmers Union ECFU, yena owathi iBotswana kumele icabangisise inyathela leli ngesikhathi lisungulwa.
Kuyikuthi nxa kuyikuthi kuyaphambanisa mhlawumbe umkhonomo wabo, okumele bakwenze baba ukuthi bafake umngcele bawubile. Ngoba angithi akwazi ukuthi baba inceba lendoda akalihlekwa. Namhlanje yithi esilohlupho, kodwa kakusho ukuthi iBotswana esesibe lohlupho olungengama luchaphele ngapha ngeZimbabwe. Khathi sesisaphilile, kufanele sazisane, sibonisane njengabantu.
Omunye weZimbabwe kweleBotswana uthi linyathela elincomekayo ukuthi amazwe omabili abuyelele udaba lolu ngoba abalimi abaningi sebelahlekelwe izifuyo ezidutshulwayo.
Sebelahlekelwe kakhulu ngalokhu kudutshulwa kwezinkomo yiwo abalimi, ngoba kwesinye isikhathi batshontshelwa izinkomo zichaphiswe umngcele nxa sezitholakale ngale komngcele zidutshulwe, kanti-ke kube kuzinkomo ezitshontshiweyo. Kumele amazwe omabili athole ukukhulumisana ilungiswe le indaba.
Uhulumende bobabili bazama ukuyichuba indaba le. Ngomnyaka 2016 iZimbabwe ila ebhela ukuthi eleBotswana lingasunguli uhlelo lokudubula inkomo, kodwa ngemva kokunikeza uhulumende weZimbabwe inyanga ezintathu ukuthi azise abalimi ngokudaba lolu, iBotswana yasungula ukudubula inkomo okwadanisa inengi. Abanye abalimi kodwa bathi bona sebeqale ukuyelusa inkomo zabo ngelihlo elibukhali bese saba ukuthi zingangena eBotswana ziyadutshulwa.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse, ngoba zingavela zicrosse zishude siyasala singawayanga, ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyeni.
Kuyona le iviki kubikothule inkomo ezingamachumi amabili ezidutshulwe ngemva kokuthi zintshontshwe esiqintini sebulilima duze lomngcele weBotswana. Lokhu yikho okucunula abalimi abathi ayisikho kwenza kwabo ukuthi amasela antshontshe inkomo zingene eBotswana bese zidutshulwa. Umphathintambo Umpofu uzafika eHabron ngolwesibili ezokhuluma ngodaba lolu. Abalimi belethemba lokuthi kuzatholakala enye indlela engayi CEO yokudubula. NgoMartin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Donald Trump weMelika uxotsha umsebenzi umnumzana Rex Tillerson unobhala obebona ngezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba. abasakhulayo bona kwini abaza kuqhakathekisa kukhetho oluzayo. Sixoxela abasakhulayo ngalolu daba. Abesifazana beZimbabwe kweli South Africa sebekhuthaze abanye babo eZimbabwe ukuthi basekele abesifazana abazancintisa kukhetho. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.